sihlangene singamalunga e-Apex singakahlangani kakhulu lo minister we-public service. Okube khona ukuthi ama-presidents enhlanganiso njengoba kasithilwa ngaphambilini ukuthi bazahlangana lo minister we-public service. Bahambile-ke bayambona uminister we-public service. Engikukhulumayo lami engikuphakulelwe ngu-president wenhlanganiso yami iZimbabwe Association. Okuphumileke umhlangano lo okube khona kube izinto ezimbili ebezixoxwa. Okwakuqala abantu bebekhangela ukuthi kanti indaba le eyokuxoxisana ku-NJNC ingavuselelwa njani njengoba phela sekule nyanga eziyisithupha i-Apex Council ilokhu isehluleka ukuthi igudlane lamalunga kahulumende igulumza nawo ngeholo. Okwesibili, ibisikhangela ukuthi-ke yena uhulumende uthi uphetheni ngomlomo ngomnyaka ka-2013 aza wabela abantwana. Kudinga ukuthi uminister akuchaze lokho phecelezi athi thina esingathi thina i-remuneration policy ka-2013 ephuma kuhulumende. Esesixoxisanela-ke inkulumo lezo-ke uthange wasazisa unkosikazi Matikenga ukuthi hhashi lina lingazake lize kimi lizongitshela ngokuthi kulungiswa kuthiweni okwe-Apex le-NJNC ngoba lina kumele liqale lilungise ngasemzini wenu lingiphe amabizo ahlanganisa bonke amalunga akuza inhlanganiso ezimele abasebenzi abahulumende.
Nxa lingakwenza khonokhu kuthiwa kuzoyenzakalani?
Kusasa-ke ekuseni uyavuka ecindezela lawo mabizo njengamalunga asemthethweni okhona ku-Statutory Instrument 141 ka-1997 amele ukuthi ayexhumana labanye bakhulume. Likho sokusele athe kumele kwenziwe lokho. Kuthe lingakwenza lokho lingalethi ento eziphikisanayo kimi lapha ngoba kafunze ngi-entertaine abanye ngishiye abanye ngifuna lonke esilivumelene. Wasala-ke kuyingqobe eselekithi-ke leyo emele ilungiswe ibukhokheli be-Apex.
Likulungisa nini?
Esikutholayo ukuthi kuvulo nje kumele amalunga abahlale phansi abantu bahlanganise amakhanda bahlanganise lokho bakhulume kube sokulungile. Okuthi mhlawumbe nxa abantu bethe bahlanganise amakhanda kuhle angaze badoswa ngumhawu wobukhokheli.